soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fukanjani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 17 Mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla leCCC selichayele ihlombe induna uMaduna weFilabusi.
Yazi bakithima bachayiza impembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe.
Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Kambe kungaba kunguye na? Lalela uzizwele.
So ivoice le ngabani ukhangela wena yazi ivoice ubonani ngabani ivoice le khuluma lapha sichayile.
Angazi uthandi mina wamuthandi angazi uthi uhamba njani ngoba nguye engilwa la nguye uma ngifakele iphoison.
Intatheli izindaba zikhalaza kuqula lesadak elizohlola ukuthi umumo ulungele ukhetho na ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho.
Njoba libonile lapha emhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leCCC selichayele ihlombe induna uMaduna weFilabusi ngokugcotshwa kwakhe. UMaduna ugcotshwe emkhosini obulomongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umthwakazi jikelele leZimbabwe jikelele sihlanganisa umzilikazi amajobana lomambo amakhosi emvelo amakhosi eZimbabwe sithi amhlophe athenke dabula mahobo mafu umzukulu kaJim umntana inkosi umzukulu kamzikazi titamhlophe njengoba sucwetshiwe uba ngamanye amakhosi eZimbabwe awendulo usapho lukamzikazi isizukulwana sikamzikazi sithi bayethe dabula mahubo konjani kamafu abantu bonke bathi kulapho ezanikezela khona. Siyabonga kakhulu thina simelelwe ngu-Advocate Chamisa lebandla labantu Citizen Coalition for Change sithi inkosi kayikubusise ikugcine njengabo Solomoni abaphiwa ingqondo ezibanzi. Sithi busa labantu inkosi ngabantu njalo amandla avele ebantwini. Sithanda ukunxeba indlebe ukuthi inkosi ubabamkhulu ozala wena umafu unkonjeni uhlutshwe kakhulu ngamabhunu wahlutshwa kakhulu ngabantu abazuza uzibuse abebandla lezanu PF. Sithi ke wena njengojaha osakhulayo inkosi legazeli elisagijima umzimba unanzelele ukuthi laba bantu bangakungenisi ezombuso ngoba wena uyinkosi yomdabu inkosi kalo kamzilikazi. Yazi bakithima bachayiza impembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe. Hathi bo inkosi yabantu inkosi yohlanga yikho ke izizwe zonke lezi zizakhothamela wena sithi bayede dabula mahubo konjeni umzukulu wesilo umzukulu kaJim ijaha insiza abawugodlwayo kubantu bani ungani ungabusa kuhlukane lezi labanye ababusa belandela ezama political parties wena ngomdabu siyabonga ungani uNkulunkulu ngakulondoloza uzukhulu khokhobe ubuse isandla esibunene esibuswe nguThixo siyabonga sitibayete
umnumzana Felix Magalela Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC. Umama othiwa nguye wathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa kuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye uGqobo. Ngeviki edluleyo uZulu usele bambe owaphansi ngemva kwamazwi la ahlasimulisa igazi awethulwa ngumama lo ekhuluma locatshangelwa ukuthi inyanga esithi ufuna ukubulala uGumede ngemithi. Ngesizwe amazwi la.
Umeluleko umtaka Gumede lo wamzala phandle onguye othathele uSandra sobuduna uhlala edorobheni nguye engimtsho ukuthi cupha wena khona ngapho inhlabathi amaveri emota khona ngapho ubusuhlanganisa le mthandazo yokutsha abantu ayenziwe ukudenta inyanga le isiyaphela vele ngase esefile ngoba usengikhathazile malume umfana lo usengikhathazile sibikathe siyangisela xoloshe kuzamele iplane mtaka mama zamele iplane kubo ngkwami lawo esungithu zamele iplane mo umeluleko umntane different kaGumede lo modelo omodelwana asokade uthathele uSandra sobudona segcotshiwe selemota sehamba ngemoto soyikonsithi ngemota sokuwrite ke manje umchayini accident
lawo yiwo amazwi awethuse abaningi awethulwe intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uvakatshele omunye umama olobuhlobo lenduna uGumede obecatshangelwa ngabaningi ukuthi nguye owethula amazwi la kodwa yena uyalandula kesizwe ukuthi yena ucabangela ukuthi ngubani owethula la mazwi.
So ivoice le ngabani ukhangela yona yazi ivoice ubonani ngabani ivoice le khuluma lapha sichayile
angazi uThandi umna wami uThandi angazi ukuthi ukuhamba njani ngoba nguye engimba la nguye uma ngifakela ipoison
umna wakho
so la khathi
umna wakho ubona ngani ukulisana
ay vele ngathi vele long story lo mna wami ngoba kwake kwathi kwakungama kwakung 90 Manages
90.
Esithi kwangkhona wayekhuluma labo makhelwa esithi kwangkhona mina ngithethe indlu kaAndrew so indlu leyi ngikhohle ukuthi ngiyami aso yami ngithi labo bayifuna ngoba yindlu yabo aunti ba indlu kaAndrew so
ya truthfully ivoice le
khathesi ngiyamangala ke sokuthiwa yimi engikhuluma lawo mavoice yimi engikhuluma le nyanga le ephendulileyo mina angazi
ifoni yakho ingaphi ifoni yakho la ile WhatsApp ulomuntu uyawukhulumela ngendaba zale nduna efakiweyo
hayi mina okwami ukuphela ngikhuluma labantu abamangaze kuthi ngikhulume ngayo
kutsho ukuthi ivoice le abathi singeyakho uniyaconfirm ukuthi ngimna wakho Thandi ungakuyizwa kodwa kumele umuzwa nto umna wakho ungayizwa ukuthi ivoice yakho
ukuthi umuntu anje uyazitshintsha umuntu uyazitshintsha
ukuzwe njani ivoice le ungawukhangelela njengomuntu omdala uyizwa njani ivoice le anti ukuthi into enjani njengomuntu omdala ukuthi ungakuze kuthiwa nansi ivoice ethi umuntu awulawe
ngithwele nzima kakhulu ngoba izinto esengizikhethelelwa sezinzima kimi sisempilweni yami sezinzima ngoba iy'nkulumo zibuya ngapha zibuye na empilweni yami ngoba khathesi kule ndaba yendlu yona le esikuyo le umfana lowo yebo ukuthetha ubuduna angila ndaba la kodwa sehamba efuna indlu uthi ufuna indlu
endlunale
yonale uthi ufuna iplas
indlu wayitshelwa ubabakhe
uthi ufuna iplas eplazini ngahamba ngitshelwa ngomunye ukuthi kangigijime ngiyena elupani ngiyetshintsha iplus ngibize mina ngoba wayesesende imeseji ukuthi ufuna
ipulazilikabani
ngilikagumekilapho
uhlala khona sefuna ukuthathela
ngiselithuna akuhlali muntu ngilekipho
ukukhumbuza abantu umenyezwa utesifa kuthiya wena ungunkosikazi wakhe
yebo
akulo munye unkosikazi wesibili ede khona
mina ngondlwe ngu-anti wami uMandebele engondla uMandebele ngangimncane ngakhulela kuye kwakungela umntwana owayehlala laye umntwana owayehlala laye wayehlala lo mtaka bhuti wendodakhe okabhenja udala ehlala lo Razaro umtaka umzukulu umtaka dadwa kukagumete wahlala lo Oziya u-Oziya wahamba nje ngesikhathi sempi
uzizwele lawe mlaleli sizazama ukukhuluma lo dadewabo okuthiwa nguThandi othiwa nguye ongaba wethule amazwi la sizalethulela esizakuthola
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele nkomo
asambeni madoda siyovota
wazikhalaze kufula lesadaka ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho intatheli izindaba zibe lomhlangano lequla leli ngemva kokuba lihlangane labezombusazwe umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena uhlangane lequla leli ngolwesihlanu walitshela ukuthi umumo awulungelanga ukhetho olukhululekileyo ngoba kukuningi okungakalungiswa okufana lokwethulela uZulu uluhlu lwabavoti i-voters roll lokunye okuningi asikuzweni kwintatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iqula leli likhokhelwa ngumahluleli uTitjeme Dlamini wakweleSwaziland ekhuluma lentatheli izindaba yeHarare. UDlamini okhokhela iqula leSADC Advisory Council uthi bazaxoxisana lamabandla ezombusazwe nenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Lobe sikutelekela lapha kubitwa ngesilumbu ukuthi pre-election assessment mission usho ukuthi kutohlola ukuthi kulolu khetho lesiyakilo ingabe lelive lilungele ukuthi liqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele sithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba bezwe ukuba imithetho yaselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabe-SADC
so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region bonke awo kubusika kwayo kude ngisizwe emingala kuyafunyeka lawo.
Abe-SADC laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intatheli izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intatheli izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Njoba libonile laphana emhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imihlangano yepolitiki ngoba kusuka kube nzima ukuthi mawuyintatheli uziveze.
Lokho kugcizelelwe zintatheli izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla. So hayi asethuki.
Okubandla liphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
kodwa sibona amanye ama-journalist e-ZBC le-State Media sebe sima kuma primaries eZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi they are unprofessional. Abame lokho kwenza ukuthi abantu babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma ingcwethi kwezombusazwe ezimele uthi kulutshwane ukungenziwa inhlanganiso ye-SADC ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kweleZimbabwe.
I-SADC kade yayenza ama-elections lawa ibuyiza monitor ama-elections lapha eZimbabwe but akulayo inguquko eyayingenzakala. Of course they've engaged the media and they are going to engage other stakeholders but they've been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa uDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela i-SADC lomnumzana Elijah Munyuki ukuthi lingaqeda ukuzwa imibono yabantu libe selisipha iqula le-SADC organ on defense and politics yona eza kutsho ukuba bazabe bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lwenyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi njengoba ilizwe lisenelisa iminyaka engamashumi amane nantathu lizibusa kusasa, kumele zonke izizalwane zibe kwazi ukuthi ilizwe ngelethu sonke. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF seliqalile ukupha izimota amalunga ebandla wonke anqoba kukhetho olwedluleyo lokudinga abazalimela kukhetho oluzenziwa kunyanga ezilandelayo. Kulezigaba ezingamakhulu amabili 210 elizweni. Okwamanje sengithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 okhulumayo uKhumalo eBotswana. Ngithanda ukuthakisa abantu bakithi emathebhelelweni ukuthi benanzelele le into ebuya lebandla le-CCC yokufuna ukuvotela abantu bengazakali. Bantu bakithi esiNdebeleni, asivoteleni abantu bakithi esiNdebeleni. Singeke sikhethele ubani iphathi ukuthi ajoyine yiphi iphathi. Yoyo iphathi yona i-right akulanda, but asivoteleni abantu bakithi ezabelweni zakithi umuntu esimaziyo. Ya sekeleni ukurojwa siphonge ukuvotela abantu esingabaziyo ezabelweni zethu. Lokubuye kube nzima ukuthi sibatsele izikhalazo zethu into esikhala ngazo. Asivoteleni abantu bakithi bantu ezindebeleni, ake livule ingqondo umane emacandeni, votelani abantu bakithi endaweni zakithi. Lina lenjalo zele evoteli emashonaleni yindawo yakhona le, ake livuse ingqondo badala.
Bonani studio nabalandeli babo, ngibulise igama nguJoseph. Ngikhuluma ngilapha phecheya, ngikhuluma ngendaba lo indaba le eGold Mafia kumele invest. Angiboni into ethole ngisikethwa la. Into emele yenzakala ukuthi uMnangagwa kuphela kumele step down uthathe uvice president ayainvestigate engaphandle, ngoba igama lakhe yiqanjina u-obvilia liphakathi. Ulowo mprofethi wamanga lo uthiwa ngu-ambassador oprofitha amaqanda or amatamatisi abotshwe naye. Wonke amadoda afakiwe orushaya labo bangikhona ababotshwe ngoba bazeze, ngoba imali le ma ungalungisa ifake kwezibhedlela imigwaqo ilizwe leyani ngaqonda libe lihle kakhulu. Nemisebenzi ziyele, nabantu basebenzi, nabantu bayelakhe ezibhedlela iningi le mali. Ungathola ukuthi ema-akhawunti abo khona le ko-Dubai kuphi kuphi bamasimamiliyoni, uzothiwa umuntu la mamiliyoni oyithiwa ngehebhedi bangikhona la beloko berobha abantu besithi bona bangabafundisi bekwazi ukuthi ayikho nale nto yokufunda abayenza. Into ebenzayo ubuqili kuphela berobha abantu impilo zabo bebatshontsheni. Hhayi phela babotshwe kungela kula kuvestigetwa. Ukuvestigetwa phela iqedile i-Aljazeera yamvestigetha ngabo. Yikho bona okwenye kubona yikho kwenzaka into kudala kusenzakala futhi kunenge lingakwaziyo kusekuyameni. Ngiyabonga.
Linjani, ngiyabingelela kwa-Studio 7. Ngokokuqala igama lami ngu-Dorothy Sibanda. Ngokokuqala manje ukuthi ngikhulume nami ngithi kuPaula kwa-Studio 7, kodwa ngibuhlungu kakhulu kwa-Studio 7 uma ngibona le nto eyenziwa ngu-president uMnangagwa. Hayi, asiyo kahle. UMnangagwa mbona nisesihambela phambili isiko lakithi. Ngibona ngani i-Studio 7 uMnangagwa bengadingeki entweni zakwaMthwakazi. Hayi kabi, kodwa sehamba kakhulu, sevusa sefuna ukuvusa neziphofu amehlo, ukuvula amehlo. Hayi lokho nje nongaboni nje mela kubone ukuthi aseyikho kahle. Ngoba thina siyazi ukuthi izinduna ngesiko lakithi. So mase ziyogcotshwa uMnangagwa, liyabona ukuthi ngamazi ne-oyili into esingahambisani. Hayi, esiphakameni sicela masiphakame singabantu besiNdebeleni, masingayivumeli into esifana nalezi zenzeke esiNdebeleni. Ngiyabonga kodwa ndabukile ngento eyenziwa ngupresidenti wethu. Kumele ahambe yebo, yebo asiyali, kodwa makangangeneli. ezinyizinto makazihloni into zisibekwe. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani? Abasakazi Studio 7. Mina indaba yenza ngiyixhasa lapha ngitsho ngiyokulosisi lapho okhulumayo lapho ethi yena usisi lo ethi abantu bemashoneni usazobafaka elobani basazobafaka zelobani lo sisi kumele sikhumbule ukuthi phela kwakukhona abantu asebehlala ngapha esindebeleni ngapha kwede besibe emashoneni abelishona lo muntu abelishona kakho umuntu ngaleso sikhathi lokho esathanda amashona indlela yenza khona phela kahle kahle elizwe leZimbabwe lidivayidiwe abantu abananzeleli bantu bakithi abadala sengininanzelele ukuthi iZimbabwe vele yona ngokwayo iqunyiwe so umthokazi uma isithi iyaqhuma ilizwe i-right ngoba vele ibonile ukuthi liqunyiwe straight ayikho into eyenzakala emandebeleni ithi harali ungakhayela iharali kugoqwe iharali ukuthi unjani kodwa emandebeleni ngitsho ngitsho kufile konke okungayokuthi thi umnango wakho usupporta one side so ma umthola isithi sokuquma iyekele niqumilizwe and then ma isithi njalo abantu abaningi bona bazoyisupporta kakhulu bona bazoyisupporta kakhulu bazoyilandela ngoba ithuphisile kahle ayila msebenzi ngoba la ngiyemashoneni still vele lapho kuzoba njalo kubonakale kubonakabi so still vele kuzoba njalo vele khona zazevotele ithuphisile kodwa vele kuzoba njalo ukuthile asizoyitshintshe lutho la uzodonsela esayidini yakhe lokho lifuphanisa abanye abantu lisehlule ukuziphakamisa
Mthokazi omhleli vuka njani njani lonke basakazi okhuluma ngumasenga hayi ingakhohlwa ukuyavota abantu bakithi asamente vota sizama ulungisile izwi lakithi into zokukhuluma abantu becabana sasebenzi manje okwesibili kulo mama lowo bekhala ngeyele esizweni ukuthi ayibuyanga kuye kathi ufunani kahle kahle yini acabanga ukuthi ubezayenza yena ubehlale engadinganga yena amaloya oright wahamba wamela abantu makuwukuthi uboya lokho okwenziwa yilawo abantu kuwrong kahlahle yena yini alayo kahlahle angasiza ngabantu azi ukuthi kungcono ukuthula kulowo phongu ukuthi ubungumana nje phambi kwabantu uzamoshela abantu njengento eyenzekela msebenzi akula umuntu akalanje i-cent yokubhadala iloya encemela abantu kodwa uyaphonga ubele umana abantu bakithi akazi ukuthi linjani le
ngibingelele enkundleni ngingabe linjani lonke basakazi ngithemba lapho elikhona liphilile basakazi uma ungabheka nje kusuka lokhe kwafonywa izano ngo-1963 izano kahle kahle ayinayo imbali enhle njalo izano yona vele ukuphatha kumbe ukubusa kumbe ukukhokhela ayikuphiwanga uNkulunkulu kazange abanikeze laba bantu ukuphatha abantu kumbe ukukhokhela abantu bavele kahle kahle uma babhekile yonke into yabo abayenzayo ngiyokusebenzela ezikhwameni zabo betshela abantu amanga ubesubheka yena lowo onguprezidenti ngesikhathi samanje ukuthi irekhodi lakhe alikho lihle laye ngaleyo ndlela abantu bakithi izano ingeke isenzele lutho izano no izasebenzela ogawule abayibo abaseduze lezano abangabathengisi bethengisa abantu besizwe sasemathebheleleni betshela abantu amanga betshela abantu ukuthi izano silungisile imigwaqo siyenze yonke into iviki leli liphelileyo ngibe ngisekhaya ma usuke ebedbridge lapho siyafika kwabo-West Nixon lapha kuyayangisa impela angazi ukuthi izano ikhuluma ngayiphi i-development ngoba i-development abakhuluma ngayo ngiyasezindlini zabo hhayi eyesizwe kube sokusithi lina bantu be-CCC nanzelelani ngiboni ngathi lani likhampena lilele alikwazi ukuthi abantu elikhampe eliphikisana labo ngabantu abanjani nanzelelani ngoba lizachawa 10-0 khona laphana ngobutsotsi bezano
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulabasakhulayo abane abadutshulwe bafa izolo egigini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo edolobheni le-Dadeville esigabeni se-Alabama. Kusiyafika izolo ebusuku amapholisa abelokhu engakazisi isizathu esibangele ukudutshulwa kwabantu lokhu lebizo lomuntu owenze lesi sihluku. Kolunye utaba lweze Melika, abanye belokhe besithi umongameli Joe Biden kumele engancindisi kukhetho oluzayo, kodwa adedele omunye osakhulayo ngoba yena usegugile. Kodwa abanye bathi umbuso kaBiden uhamba kuhle sibili. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iwuhlanganisile umhlaba, ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe, ubusuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe. Kuyizinto ezimbili ezijiyeneyo. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto ezinengi, waquma lokhu, walahla lokhu, wathethisa lapha, wathini lapha. Umhlaba wawusungathi awusuphambene, kawusakwazi ukuthi kathi manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni, ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lomhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho okwakuqunywe nguTrump lokho. Ungakhangela thesi impi le eye-Ukraine le-Russia. Iyakhokhela i-America khonaphana, izoke ikhokhela ibambi NATO ihlanganise amazwe. Ngibona ngathi ngakukubi kangako, ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa. Lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako, ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Uyamukelwa kuhle, angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yikho lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayo ezombusazwe.
Hello? Hey, in church office yini? Yithi kuse church office yini? Akuna problem, bemfuna ukubuza ukuthi ningaba ne church efone lomntu omncane yini? Kanti church office ni church yani? Oh, sorry my sister, we're sitting in your church on my phone. Okay, fine, ciao. Cut the charge of his leisure journey.
Namhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC selitshayele ihlombe induna uMaduna weFilaphusi. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo uChris Gandela.